Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 23 kunhlolanja 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
OMP kufanele babande njengama frontline workers ngenxa yokuthi bavele bamelela abantu andibe bazahamba besiyakhuthaza abantu ngevaccine program ebuyayo. So kufanele bengakayi ebantwini ukuyakhuthaza abantu babe ngabantu asebe vaccinateweyo khona abantu bezabona ukuthi vaccine ayibulali and ayigulisi.
Uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 lungene kulanga lesivili namuhla. Abantu behlatshwa endaweni ezichiyeneyo. Ikansili yakobulawayo ithi isiqalisile ukugqibela amagodi lapho okugalule khona abantu kulandela ukuna kwezulu elinengi. Umqondisi obona ngokulwisana lemikhuhlane etshiyeneyo kugatsha lwezempilakahle uDokotela Portia Manangazira uncitshwe imvumo yokuthi akhululwe ngemali yesibambiso ibheyili namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 lungene kulanga lesivili namuhla. Abantu behlatshwa endaweni ezichiyeneyo. Ikansile yakobulawayo ithi uhlelo lolu luhamba kuhle kuleli dolobho. Kuvika uBathabile Masuku.
Luqhubekela phambili uhlelo lweSinopharm COVID-19 vaccination program kobulawayo. Lamhla bekuhlatshwa izisebenzi zempilakahle ezisebenzela izibhedlela ezinkulu zakobulawayo ezigoqela iUnited Bulawayo Hospitals, Impilo kanye leNgutsheni. Umnumzana Anthony Majongosi omele abongi esibhedlela seUnited Bulawayo Hospital uthi bayalwamukela uhlelo lolu ngezandla zombili.
Kati singiyabona siqalisile ukuhlatshwa abantu kodwa lathi sizoqhubekela phambili sihlatshwe i-vaccine lay sizivikelela lathi. So namhla sibone amanesi amaningi ahamba ahlatshwa i-vaccine lay. So siyabona ukuthi kumbe izosincedisa. So sizoqhubekela phambili sihlatshwe i-vaccine leyana.
Umqondisi wesibhedlela sempilo usikhwica mfundo solwayo Ngwenya uthi inani labahlatshwe lamhla liqansile ukwedlula elayizolo.
Kanye namhla inani labantu abazibuya befuna ukuzo vaccinate lapha empilo hayi liqansile alifanani layizolo. Yikho kumelela ukuthi abantu abafuna ukuvaccinate abayabuye outpatient khona phana nxa bengama umongikazi kumbe bengodokotela ngoba basebenza esibhedlela. Ngibona iviki siyaphambili bazabe lokhu bebuya abantu abafosa abantu omunye nomunye uyazibuyela ngokufuna kwakhe.
Umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo udokotela Edwin Sibanda utshele iStudio 7 ukuthi balamaqembu amane azabe ehlaba abantu ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni weCOVID-19. Uchaze ukuba amaqembu amabili azabe ehlaba esezibhedlela ezinkulu kuthi amanye amabili azabe ezabhoda idolobho ehlaba izisebenzi eziqakathekileyo emaklinika, emajele, eZimbabwe Revenue Authority iZimra kanye lawezinye indawo ezezempilakahle ezizimeleyo. Umqondisi wezempilakahle kobulawayo uDokotela Welcome Lilo utshele intatheli izindaba ukuba uhlelo lokuhlaba ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19 luqhuba kuhle kobulawayo. Umlilo uthe njalo bebengakatholi inani labantu asebehlatshiwe ijekiseni yeSinopharm kobulawayo. Uhlelo lolu luzathatha amalanga alichumi lapho bekhangelele ukuba kube sekuhlatshwe izisebenzi eziqhakathekileyo ezempilakahle ezizinkulungwane eziyisithupha lamakhulu ayisithupha. Ngimele iStudio 7 yokubulawayo ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje amalunga edale leparlamente akhuthaza uhulumende ukuthi awafake kuluhlu lwabantu abamele baqale ukuhlatshwa lijekiseni. Athi lawo ayizisebenzi ezihamba phambili njengoba esebenza lozulu sikhathi sonke. Kubika uMavis Gama.
Linkuthazo yenziwe ngumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle edale leparlamente eye Health and Child Care Parliamentary Portfolio Committee uDr. Ruth Labode ekhuluma kuhlelo lomsakazo wezimpapers television network wokuxazulula phezu kwalolu hlelo lokuhlatshwa kwabantu iJackson eye COVID-19 vaccine.
OMP kufanele babanjwe njengama frontline workers ngenxa yokuthi bavele bamelela abantu andiyibo bazahamba besiyakhuthaza abantu nge vaccine program ebuyayo. So kufanele bengakayi ebantwini ukuyakhuthaza abantu babe ngabantu asebe vaccinateweyo khona abantu bezabona ukuthi ivaccine ayibulali and ayigulisi.
Lokho kusekelwe ngesinye sezakhamuzi semzini weBudiriro eHarare umnumzana God knows Masuku.
Kuqhathe kakhulu sibili ukuthi babonakale sibili behlatshwa ngoba kuzanika esingathi confidence kuma citizens ukuthi lawo afisa ukuthi ngabe lawo ahlatshwe lawo ijekiseni le elevaccine evikela umkhuhlane wecorona.
Umsekeli kamphathi ntambo wezempilakahle uDr. John Mangwiro uthi kuhlandla lakuqala baqale ngabantu abayibo abasengozini enkulu kakhulu yokuthelelwa lumkhuhlane kumbe ukuwusabalalisa.
We will target frontline workers at significantly higher risk of COVID-19.
Siqala ngabokuhlangothi lama frontline workers abasengozini enkulu. Laba babalisa abezempilakahle abasebenza emingceleni, abezimra, abeimmigration, abecustoms, abakuma funeral parlors, abezomvikela lama village health workers.
Funeral parlors, security personnel, village health workers.
Uhulumende weZimbabwe usungule uhlelo lokuhlaba ijekiseni le COVID-19 Sinopharm vaccine ngeviki edluleyo wavele wakubeka mgceke ukuba kuleli hlandla uzaqala ngalabo athi abaziwa ngokuba sengozini enkulu ikakhulu abasebenza kwezempilakahle. Lusungulwe ngolwesine lweviki edluleyo eHarare lapho kuhle kwaqala ngokuhlatshwa umsekeli kamongameli welizwe onguye njalo umphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga, umsekeli wakhe umnumzana John Mangwiro kanye leziphathamandla zogatsha lwabo ngomvulo ijekiseni le iqale ukuhlatshwa emadolobheni ehlukeneyo elizwe agoqela uBulawayo. Uhulumende uphinde wabika njalo ukuthi ihlandla lakuqala lohlelo lolu likhangelele ukuqhutshwa phakathi kwensuku ezilichumi luqondiswe kwabakunhlangothi ezibhekane lengozi enkulu yokuthelelwa lomkhuhlane ama-frontline workers. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Ikansili yakubulawayo ithi siqalisile ukugqibela amagodi lapho okubikwa kulabantu abambalwa abagalule khona kulandela ukuna kwezulu elinengi kunyanga ezedluleyo. Izakhamizi zakobulawayo zazise ikansili ukuthi amagodi la ayatholakala lakwamanye amalokitshi ngakho kumele avalwe wonke ukwenzela ukulondoloza impilo ikakhulu eyabantwana abande ukudlalela duzane lamagodi la. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo kansila wePelandaba West usiboniso Khumalo.
Amagodi sizama abekhona sithi abantwana bagubhile khona kwaphumela kwafana egodini ebegodini yakhona betshona sithi ama-divers athi iphilene is 4 meters down. Sathi sizamaaaeafuna i-director wecouncil uDV wabuya sithi ngetimu yakhe yama-engineers wabona wakhuphaezifuna ukuthi yakhona jeshi ngoba ngabe ushini amabili sokuphinda wakhupha amanzi because ngabe ngi-pre-treatment yangikhona agqibele. Sengathi ngathi ngikhusha amanzi nokugqila kulandaba sengathi ngene ukuba njengepolisi ngempela lathi sigqibele. So from there, when I was at the city, I was at the city,
Siyasuthiseka ngomsebenzi owenziwayo kathesi. Kukhanya amagodi lazagqibelwa ngempela phele, akuseyi kuba lohlupho lolo. Labo abalahlekelwa ngabantwana, ikhansili ithini ngabo?
Ukukhona nje ukuthi uyaqhela ukuthi bakhulumiswayo ngoba sifada umuntu uyimalini ngoba umuntu ukuthi uyasindana nabo abatshonelweyo ukhulumiswana kwezintishi ngoba umuntu ngeke uthi ukuthi ufuna lendaba yomntanami kunesemkhumbu pomntana kuba kuhlungu kakhulu kuyonsu bagusa nokuthi bagelela ikhala lawo nosike ukuthi konakalele okuhluphayo i-urban expansion yenza abogodabe abe khona ngoba ngithi angeke sifuna ukuthi izindawo engafuna ukusinda abangafuna uzalotshana abatshana bafuna umhlabathi
lo ngukansila wePelandaba West usiboniso Khumalo.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Umqondisi obona ngokulwisana lemikhuhlane etshiyeneyo kugantsha lwezempilakahle uDokotela Phoshiya Manangazira uncitshwe imvumo yokuthi akhululwe ngemali yesibambiso ibheyili namuhla. UManangazira ubotshwe izolo esetheswa amacala amane enkohlakalo aphathelane lokutshampaza imali kahulumende kanye lamafutha ezimota okwakumele kusetshenziswe kunhlelo zokufundisa abezempilakahle abazaqhuba uhlelo lokuhlaba lokulimukisa uzulu ngomkhuhlane we-COVID-19. Abachuchisi vanti uManangazira waqhatsha njalo wabhadala uyise lezihlobo zakhe ezifika phose amachumi amathathu ukuthi zibe ngezinye zabantu abazaqhuba inhlelo ze-COVID-19 lezi. Umkhokheli we-MDCT uMnumzana Douglas Monzora uthi ibandla lakhe lizaqhubeka lixotsha amakansila aphatheka kumkhuba wenkohlakalo. UMonzora uthi njalo ibandla lakhe selicabange ukukhankasela ukuba ilizwe libe labomeya abalamandla amanengi ama-executive mayors. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
Sikhuluma lentatheli izindaba namhlanje esigodlweni seMDCT esemogenzwangira yawuze Harare. UMonzora uthe ibandla lakhe kalisoze libuyele emuva ngokuxotsha amakhansila aphatheka kunkohlakalo. Nxa singabuyela emuva ngesikhathi uMongameli Tsvangirai esakhokhele, sakhipha amakhansila onke aweshithunguza ngoba yiyo indlela esibona ngayo inkohlakalo. Kodwa uhulumende nguye olomlando wokubopha abantu. UMonzora uthi ibandla leMDCT lizakhuthaza ukuba uhulumende aphendukise umeya abanamandla lo ama-executive mayor okuzakwenza ibandla lakhe linelise ukubusa amadolobho. Ubeke sobala ukuthi ukuxotshwa kwalabo abaphatheka kunkohlakalo kakulani lokudonselana abalakho labe-MDC Alliance. Uqhubeke ethi ibandla lakhe lifuna ukukhulumisana leZANU-PF ukuze umsebenzi wombuso omuhle emadolobheni ulungisiswe. AbeZANU-PF bona bathi abalankinga lokusebenzana le-MDCT. Kutsho isikhulumeli sebandla leli uMnumzana Tafaswa Mgwadi.
Before a position on that request is decided upon, the party will sit down.
Singakakwenzi lokho, ibandla lizahlala phansi libone ukuba baqinisile na. Esikwaziyo ukuthi amakhansili eMDC aseyehlulekile ukubusa wale nkohlakalo njalo ukungazi umsebenzi. UMongameli uthi lokhu kumele kume. Ibandla lenkokheli yalo lifuna kube lenkokheli eqotho.
Comrade Idim Nangagwa is calling for servant leadership as a starting point, and everything else will follow.
AbeMDC Alliance bona bathi uMonzora akalalungelo lokutshela amakhansila abo okukwenza.
Thina okukaMonzora vele asisoze sikhulume ngakho ngoba vele asimurecognize. Thina abantu esibindala labo ngebezana uPF yibo abalebhora. UkaMonzora siyakwazi ukuthi usebenzela abangani bakhe ababusayo, yikho ke asithathi. Asifuni ukuchitha isikhathi sabantu ngoba vele uyize, asithandi ukuchitha isikhathi sethu.
Amakhansila abangiswana ngabamabandla umabili iMDCT leMDC Alliance angamachumi phose amathathu 28 phakathi kwangamachumi amathathu lambili 32 abumba ikhansili. Amakhansili lawa aseyehluleke kuletha inguquko ngenxa yenkohlakalo ukulwisana kwamabandla omabili ukungena kwakhulumende lesimo somnotho welizwe. UMonzora uthi njengebandla elaphiwa imvumo ngumthethwandaba waphezulu ukuba likhokhele amakhansili lamalunga edayela ephalamende, bazaqhubeka bekhokhela njalo bexotsha labo abalandele iMDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Inani lasebebulewe yi-COVID-19 kwele Melika likhangelele ukuba selifike ingxenye yesigidi 500,000 kusiyatshona ilanga lalamuhla. Kunje sebeyizigidi phose ezingamashumi amathathu asebehloliwe batholakala belegciwane leli elizweni lonke jikelele. Kufe abantu abangamashumi edlula ayisikhombisa 76 abafele engozini ezidalwe yikungamanga kuhle komkhathi ezigabeni zonke ezimelika. Isigaba seTexas ezingakaze zibhekane lomqando onjengawo walo nyaka yiso esikhokhelayo kunani labantu asebefile, ngoba kunje izigidi ezilishumi 10 million zabantu lokhu zingelamanzi ahlanzekileyo okunatha. Lokhe ingozi leyi iqhamuke kuleso sigaba. Wabafele engozini yokucathanyelwa kondwendwe lezimota zabenhlanganiso ye-World Food Program ebezithwele usizo lokudla. Bekulomeli wele Italy kwele DRC uNomzana Luca Atanasio kanye lesiphathamandla sehofisini yakhe. Lokhu kwenzakale eduzane leGoma okulidolobho elingempumalanga yeCongo, kodwa lokhu kungaziwa ukubana kungabe kuqhutshwe ngubani. Iziphathamandla ezibona ngokhetho kwele Niger ziqhubekela phambili zibala amavoti okhetho oluphindiweyo lokudinga umongameli walelo lizwe, lapho ebekethe izindala zombili phakathi kukaMohamed Bazoum onakanelwa ukubana ngumnqoba lancintisana laye uMahani Osman. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kule mibiko ephumayo ethi kulamalunga ekomishini ayisikhombisa abona ngezokhetho. Kulamalunga ekomishini ebona ngezokhetho ayisikhombisa afele engozini yomgwaqo ngemva kokuba imota
ebiwathwele igqobe umakhosi.
Abacubo ngolayezenotho bathi ukuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 kuzaletha ububelo obukhulu kumnotho welizwe ngoba abantu bezabuyela empilweni yabo yansuku zonke yokuziphilisa. Ukuhlatshwa kwabantu lokhu kuqale izolo ngabezempila kahle. Lanxa umnotho ubuvele uguqe ngamadolo kungakafiki umkhuhlane we-COVID-19, ukuvalwa kwelizwe kwenze umumo waba mubi ngamandla ngoba amabhizimusi amaningi alokhe evaliwe kanti labantu labo kabayi emsebenzini. Ingcweti wezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi lanxa umnotho ungasoze uvuke kwantshu nxa ilizwe selivuliwe ngemva kokuhlatshwa kwabantu kuzaba lobubelo thile empilweni kaZulu.
Impact ye-COVID kwi-economy yeZimbabwe ibe lutshwane kakhulu ngoba vele umkhonomo wethu utshayekile. Ungakhangela kwamamazwi COVID ibulele amakampani. Kule Zimbabwe amakampani vele adezivele amaningi. Njalo esiza kunanzelela ukubana kulamayangane azavuka noba athole isikhathi sokuphefumula ngenxa yokuthi bekungela competition evele emazweni ngesikhathi lese-COVID. Kodwa okuza kwenzakala ukubana nxa i-environment loba sithi simo se-economy seZimbabwe singatshintshanga loba ukuba ngcono. Sananzelela lowa after COVID lizwe umhlaba sibuyele ukuthi kunormal siyabe singadolanga lutho njalo siyalokho sichayekile ngendaba zeeconomy. So iCOVID kithi kaso excuse enkulu kakhulu kwezomeconomy weZimbabwe.
Yebo umnotho ubuvele uzifele kungakafiki iCoronavirus kodwa alubana abantu bethe bahlatshwa kuyini okungenziwa ukuze umnotho uvuselelwe.
Sekukhangeleleke ukuthi ma abantu bengahlatshwa i-economy yabuyela esingathi ku-normal settings ngoba abantu babesekwanisa ukuya emsebenzini njalo labantu ukuthi bezincedise. Ungakunanzelela ukubana i-economy is mostly majority informal and nxa kunjengalesi sikhathi se-COVID kulama-lockdown abantu bayafa ngendlala. I-major improvement engaba khona ngokuhlatshwa esithi kuvaccinatewa abantu kwenzakala kathesi kubana abantu bazabuyela emsebenzini beyezama ukuhlanganisa lokuthi beqhubeke ngempilo zabo. I-economy yeZimbabwe ikakhulu njengoba sengingatsho ukuthi i-informal impact enkulu ye-COVID isebantwini laba ba-informal sector ngoba i-formal sector yet limited ku-affectile yesi-productivity in terms of amakampani but ngikathesi ungananzelela ukuthi ama-enkazi e-economy yeZimbabwe ye-agriculture le-mining aqhubekile lokho esebenza loba andawa lo under lockdown uzakhangelela ukuthi vaccination le ingaqhubeka ingaqala ifuze iqale khona ngale ubona laba esikhangela ukuthi baba trova iproduction ku industry eZimbabwe ukuze kungani kaba lobuntelo entweni zomeconomy kodwa ngokuqinisweni qinisweni impact itifela itholakale kakhulu ebantwini abakwi informal sector ngoba yibo abamileyo ngalesi sikhathi akulanto abayenzayo ngenxa ye COVID-19.
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho. Inhlanganiso ezilwela amalungelo abakhubazekileyo sezikhuthaze uhulumende ukuthi aqakathekise abantu abakhubazekileyo kunhlelo zokuhlaba abantu ijekiseni zokuvikela umkhuhlane we-COVID-19. UMike Wobe weStudio 7 uxoxele uNkosazana Samantha Spanda, umkhokheli wenhlanganiso yeScience of Hope Trust ekumsebenzi wokuphathisa abakhubazekileyo.
Ijekiseni elivikela iCOVID-19 eselikhona elizweni nyalithakazelela njalo nyalamukela. Mbona iCOVID-19 ingumkhuhlane owasithathela abantu abaningi kakhulu esibathandayo and any opportunity for us ukuthi sibe lempila kahle yinto enhle kakhulu. However mbona ingani ulwazi engilalo njalo labanye bami abalalo lulutshwane asizange saphiwa lwazi olukwanileyo mayelana lale vaccine. Yikho ke okwenziwa ukuthi sithikaze ukuthi sizayithatha yini kumbe asoze siyithathe ngoba ulwazi lulutshwane. And then okunye ngokuthi siphila ku global village and nxa sikhangele amanye ama countries into sebeyenzile ukuthi bathenga ama vaccine amaningi ukuze ama citizens abo ebe lama options amaningi for i vaccine nxa singaba le only one type mboni ngani kuyangezelela ukuthikaza okokuthi ngabe kulezi kulama vaccine amaningi ongakwazi ukuwakhetha sijalo sibonile from ama studies ayenzwe WHO ukuthi kulama vaccine amaningi that are approved so mboni ngani ukuba lama less options kusenza futhi sithikaze.
Samantha, kule nhlanganiso ezulela ilungelo loluntu ezibona ngani abantu abakhubazekileyo kumele baqakathekiswe nxa sesikhangela uhlelo lokuthola iJackson livimbela iCOVID-19. Ukubona njani lokho?
Abantu abakhubazekileyo kumele bebe yingxenye yabantu abaqala ukuthola iJackson. Lokhu mvumelana lakho. Ngoba nxa ungakhangela kulama prevention measures esawaphiwayo o social distancing ogqoka ama mask okugeza izandla nxa ungakhangela abantu abakhubazekileyo kulenengi labo abangakwanisiyo ukuthi begcine ama preventative measures lawo abanye bayahluleka ukugeza izandla abanye abalama disabilities anjenge cerebral palsy le autism abakwanisi ukugqoka ama mask that makes them more vulnerable to i COVID-19 so mina bemboni ngani ukuthi bona bevikeleke ekuqaliseni yinto enhle kakhulu.
Elizweni kulabantu abakhanya ngani bayesaba ukuthatha leli Jackson ngenxa yokuthi abantu bathi abakatholi ulwazi oluthile mayelana ngaleli Jackson. Ingcwethi kwezempila kahle zithi iJackson leli lilakho ukusebenza kodwa uhulumende sekumele aqale inhlelo zokufundisa uZulu okuthile ngaleli Jackson ukuze abantu babe lethemba lokuthi lilakho ukusebenza na leli Jackson. Yikho okuzakwenza ukuthi abantu bafise ukulithatha. Ukubona njani lokho?
Ngiyangakukhuluma njalo ekuqaliseni ukuthi ulwazi lolutshwane and yinto engiyibonile njengomuntu osebenza labantu abakhubazekileyo selokho iCOVID-19 yaqalayo ama activist lama organization ayachitshe siyemthethwandaba esiyakhuluma ngeaccess to information for abantu abama disabilities akulazi into eziproduciwe in sign language akulazi into eziproduciwe in braille uzathola ukuthi kuyabe sokule vaccine roll out sebefuna ukuhlaba abantu abangelalwazi so yes kuyayenzakala ukuthi abantu bebe hesitant. So mboni ngani yes information yafuneka ebantwini even emuntwini nje I lay person okwakathe sisibona I knowledge isebantwini abalolwazi kuphela abe health and ungananzelela phakathi kwethu sikuma WhatsApp group siku Twitter singathi umfundisi uyakhuluma uhulumende uyakhuluma abe news abe media bayakhuluma so kusuka kube lezi zinto ezininga ama theories amaningi so ulwazi from an important source, from a reliable source, kuyafuneka ukwenzela ukuthi abantu bekwanise ukuthi bethathe isinqumo mayelana ne-vaccine le.
Lo ngunkosazana Samantha Spanda, umkhokheli wenhlanganiso ye-Signs of Hope Trust. Ngokukhangela ebezihamba phambili uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela iCoronavirus lungene kusuku lwesibili namuhla. Ikhansile yakobulawayo ithi siqalisile ukugqibela amagodi lapho okugalule khona abantu kulandela ukuna kwezulu elinengi. Umqondisi obona ngokulwisana lemikhuhlane etshiyeneyo kugatsha lwezempila kahle uDokotela Phoshiya Manangazira uncitshe imvumo yokuthi akhululwe ngesibambiso sebheyili namuhla. Kwanele olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.